kwakuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Siyabonga Thanono Kawande. Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ziku-9 lwezi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amakhosikazi awezisebenzi zomgodi wevumbajikwe mine eGwanda alwisana lamapholisa achise izindlu. Amapholisa ecine esebenzisa imibhobho ahazele tear gas kusehlakalo. Abanye abathi sifana xathu lesemarikana kwele South Africa okwadutshulwa kwabulawa izisebenzi zomgodi. Izihlobo zabemba igolide abatholakale befile eKrugersdorp kwele South Africa zidinga uncedo lokuhambisa izidumbu ekhaya.
Usizo esilidingayo ngusizo lokuthi abantu laba bahanjile emakhaya abo ngoba izimali nje azitholakali.
Isakhamuzi sedaluka eLupane sithola isicoco sokufundela ukufundisa izakhamizi inhlelo zokubumba amaklabhu okulondoloza imali.
Luhlelo lutsha qaqa kahle kahle khona lapha ezweni lakithi laseZimbabwe kodwa lugqame emazweni angu-28.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amakhosikazi awezisebenzi zomgodi wevumbajikwe mine eGwanda alwisane lamapholisa achisa izindlu. Amapholisa agcina esebenzisa imibhobho ahaza lentuthu ehitshayo eye-tear gas kusehlakalo. Abanye abathi sifana xathu lesemarikana kwele South Africa okwadutshulwa kwabulawa izisebenzi zomgodi. Omama laba bebebhikitsha ngokuholiswa kwabomkabo okunyanga ezintathu ezedluleyo bengatholi iholo labo. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo esevumbajikwe eGwanda.
Kuthe kuthiwa ihola lesihlanu ntambama, omkhulu wamapholisa esiqinini seGwanda uMnumzana Mandla Nkosi Moyo ukhulumela bomama laba wabacela ukuthi bachitheke ngoba umbuthano wabo ungekho emthethweni kodwa bala bemba phansi. Ngemva kwalokhu amapholisa asebenzisa ama-teargas ukuchitha labo mama labo mkabo abakade betshone bevimbe okananti okudala ukuthi ahlabaleke angene phakathi emgodini wevumba. Kulapho ke uqhamuke khona uDlame abakade betshengisela sebejikijela amapholisa ngamatshe. Amanye amapholisa azobe evumba sesiyalanda imbhobho eGwanda lapho bathe bephenduka bathola abatshengiselayo laba sebetshise izakhiwo zalo mgodi ezigoqela indlu kakananji, izimota lemitshina esetshenziswa emgodini. Umsakazo weStudio 7 ubone umama bebubula belele phansi kuthi laba okade belabantwana babonakale bebagezisa ngamanzi ezulu ukuze bengahlithwa yi-tear gas. Inengu bibalilimele kukanti abanye balele egangeni. Amakhosikazi la abefika phosa amakhulu amabili avuke emadabuka kuso elubhekise emgodini wegolide wevumbajikwe wekhonona ngokungaholi kwabomkabo okwenyanga ezintathu. Ngesikhathi umsakazi weStudio 7 usiyafika evumba izolo emini, omama laba bebevimbe umqondisi walomgodi uMnumzana Nani Kananji ngokuthula besithi bafuna batshele ukuthi iholo labomkabo liwenini ngoba belamba. Abanye esikhokhe labo bebebhabhule abantwana emhlane kuthi abanye ngabakade bekhulelwe abangathandanga ukuthi baqanjwe ngamabizo.
Zifika ngo-3 ngizithwele khona apa nembula ngizithwele iphipa lena iphipa sinivini wani umuntu amangwana ngokucela ngani aw even isakizi umntwana esikole uqhotshiwala nibhukutho babuyasebenza pele phezandi zi
amazwi la agcizelelwa ngumuntu wabakade betshengisela
isikhalazo esingaso namhlanje la yikuthi omkethu bale 3 months bengakhona osuke usihlukuluze kakhulu bekumele bephiwe iback pay yabo ngeapril yaphelele emoyeni sasithe ngxebazalungisi baphozisa amaseko number 3 months zilandelana akula kuhola abantu bethu baxotshiwe esikolo mina njengamuntu namseboarding uphendukisiwe ngaphiya bhala engasakwazi ukuthi niza kwenza njani
izisebenze evubathikwe kubikwa ziphiwa ukudla ungathola udo ngenyanga kane namaheu nsuku zonke
ngingabhadala izikwerede engizenzayo phandle ngamaheu yini ngingayakha umuzi wami ngamaheu yini kuyini esikweko baba bakusebenzelayo nxa ungakhali xa kuyikuthi sokusehlula kakhulunye iqiniso kubonakale ukuthi kwenzakalani but okwekade sisicela ukuba kwazi ukuthi imali yethu nale 3 months esingayikholiyo ingaphi kuyini okwenza ingaphumi ngoba kwathiwa amasela asehambile axotshiwa ababetshontsha imali la sokathe sitshontshwa ngubani
omunye wabakade bethengisela uthi sebebekezele kwenela
1 month sithule 2 months kade singesi-3 lokho sithule abantu bethu baphila njani amadoda ethu angena khona akula kudla siphiwe into ezingacaciyo la kade sokungamabhondi kwangikhona ngumbe siphiwa malini 2000 esiyiphiwa 2000 bond ngena efonini labantwana bayi-4 omele badle
okumele ngabe bathola iholo lepension labo bakhanda ezimathonsi
sime ngo-February asikaphiwe imali zethu kule mali zethu esasithathwa yimayini bengahambisi upension fund so balazo khonapho lilibhondi abasiniki bali-eda ngo-February nama khonapho so angikwazi ukuthi senze njani kathe silokho sisezindlini asikaphiwe imali zethu zonezo le mota yokuthi kuthiwa sithwalele impahla ukhanyazi khanyazi ikho asikwazi ukuthi senze njani
omunye wamakhosikazi la uthi umongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa sokumele angenele kudaba lwevumba
silapha singomama sizomela ilungelo lethu ukuthi silwele obaba ukuthi imali ziphume kodwani umlungu uyathatha imali espenda kukhasini ecela lo baba owayesizwe asimele lathi sikhale silapha
azenelisanga lokuxoxa nomqondisi walumgodi umnumzana Kananji ngoba ucingo lwakhe belungangeni ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisevubathikwe Mayine Gwanda ngu-Albert Ncube
izihlobo zabezimbabwe abemba igolide abatholakale befile eKruger Stop kwele South Africa zidinga uncedo lokuhambisa izidumbu ekhaya. Izidumbu zabantu abangamachumi amabili lanye zatholakala kwenye indawo edolobheni leKruger Stop duzane ledolobho leJohannesburg ngeviki edluleyo ngolwesine. Okwabulala abantu laba akwazakali ngoba izidumbu zingelamangqeba. Ugeina kumete saidi we Studio 7 uxoxe lonkosazana Simangele Khumalo olezihlobo ezintathu ezatholakala zifile endaweni le.
Abaselakeleyo ngulimkanidlovu ona 35 and then kube ngunhlanhlancube iminyaka yakhe angilaqiniso leminyaka yakhe kuzoba ngudanisa thiri iminyaka yakhe layo angikhosho ngayo kule minyaka emingaki
nxa ungatshela ukuthi kwahamba njani
ncedisa ngokuthi bangene emgodini bayephanda khona lapho indlela athi besibisa ngayo besiyathola imali khona lapho so ngaideyi abaselakale ngayo bekulezulu so basebengenelwa ngamanzi kwaba nzima ukuthi baphume kwaba yikuselakala kwabo kanjalo
bebebangaki bonke abaphuma kwele Zimbabwe bonke bona abakade besebenza umsebenzi wona lo kwemba emgodini wona lo Kruger Stop izizalwane zeZimbabwe bonke kumbe kulabanye laba abavela kwamanye amazwe
abaningi kakhulu abalapho kwizizalwane zeZimbabwe
owabika manje umkhosi wona lo
owanemeza lo mkhosi ukuthi sekulomonakalo kukhanya ukhona owaphuma so kusenzakala leso zameko wayengabaleki waphuma esiyadinga something phandle from lapho ke wahle wabona ukuthi kuyanetha yena wabuyela waya phakathi wahle wayehluleka ukuthi ang endlini wabe sebuyele muve ngakaza efika phambi
lapha dinga usizo lidinga usizo ngani
usizo esidingayo ngusizo lokuthi abantu laba bahandile emakhaya abo ngoba izimali nje azingolakali
likhangelela imali efika kunani elingakanani
thana inani engalitho makade kuthatha abakhotation akhona akobo 18,000 ngomuntu oyi-1
18,000 lapha sitha amaranda
yes amaranda
bonaba abathathu obaqambe ngamagama balobuhlobo lawe
yebo balobuhlobo oyisihlobo sami kakhulu ngulo oyi-1 ulingani ndoku oyisihlobo sami
kodwa ububazi bonke bobathathu
yebo bengibazi bonke bobathathu ngoba bangomakhelwane sakhelene ekhaya
ekhaya kungaphi
ekhaya kuselubani egabeni okuthiwa yikazana ekhatshana
bala bonkosikazi babo khona ngapho ungasitshela nje ngabo bona abasebetshonile
onkosikazi babo balabo okadanisa phiri ukhona usesowethu okanhlanhla angilaqinisa ukuthi ungaphi then okalimikani usekhaya
wena utholakala ngaphi nxa kulabantu abafuna ukuthi baphathise bathumezele zomali ungatshela ukubani utholakala kunamba zini
I think sebekungcono ukuthi kuye kumafamilies angikhona lezo namba zabo I'm sure yikho kungaba ngcono inamba engiyitholayo ngiyalo okibokadanisa phiri unkosikazi wakhe ithi 0653525251 ezami 084-95-9339
lo ke ngunkosazana Simangele Khumalo omunye wabalahlekelwe izihlobo zabemba igolide kwele South Africa ubexoxa le Studio 7 ecingweni eseJohannesburg Isakhamuzi sedaluka eluphane sithole isicoco sokufundela ukufundisa izakhamizi inhlelo zokubumba amaklabhu okulondoloza imali. UMoven Qhelisa Ngwenya usanda phutha izifundo zakhe ezigoqela lokufundisa izakhamizi ukuthi zingadinga njani uncedo lwemali yokusungula amabhizimusi amancane. Kesizwe ingxoxo esiqhube loNgwenya.
Ngokunjalo ngincediswa inhlanganiso ezijene ezimbini luhlelo lutsha qaqa kahle kahle khona lapha ezweni lakithi laseZimbabwe kodwa lugxame emazweni angu-28 e-Southern Africa ngumbe ngathi Africa jikelele ukubalisa Rwanda, Uganda, sobambe iZimbabwe khona lapha kuthiwa yi-Saving and Internal Lending Communities imodeli yakhona ngaphansi kwehlelo lwe-CRSC bamsana lekaki kumbe ikaki bamsana le-CRS ngumuntu ke oseqeqeshile ukuba i-private service provider ukuthi kuba noba ngubani ngoba yiphi indawo ngiyasebenza ngibe-traina under 15 kilometers radius yiyo abembelela khona kodwa kathesi sengihamba yonke indawo nje ngisenzisa ngibumba amaqembu ngawayenza ngiwaphosele kusakho yazi iministry liyana esithi nge-gender and social gender kathi sihlanganisa le small and media enterprise akusenzima kimi ukwenzisa abantu kumbe kubomba la maqembu nxa befisa iqembu livunyelwe 15-30 according to ama principles akhona esiriki ukubana kube liqembu liphelileyo kufuze kube 15-30 abantu bechaya benza ama minimum maximum okuthi bavumelana ukhalampethe kusiya ngokuthola kwabo ngeyobaba labo mama kanjalo nje bayenza i-shout yethu i-shout yabo bayenza ngokuvumelana inyanga ngesikhathi esisebenza i-shout multiplier and then kunjalo ke mina ngiyabatrainer amalunga avumileleyo yenza i-self-screening bebumbe iqembu labo kushuthi bakhethe ama-committees abo ayehlukene lalawo esiwajayileyo ama-models amaningi wona aba lama-7 committees members chairperson mabhalani treasure sibe lo money counter ama-party key abathathu and then si bangu 7 bonke.
Kuyini okudingakalayo ukuthi babumbe inhlanganiso zabo?
Awukukakatikile kuba bepali constitution yabo ezabagayida phela. Bebe lesikhwama njalo sincane sithi somkhavangozi kumbe social fund basibumba ngemali encane ePA ngaphansi kathathu kulale esithi minimum yabo abayichayayo. Basibumba bencesana bekhangela ingozi ezinjengokutshelwa, ukufa, ukugula bebhadala amabhilizi abo. Ngayona lesen isikhwama bengayenza ngaso okuthiyeneyo bebhadala isikolo. Besithanda kakhulu ukuthi babheke kakhulu abantwana labo bephakame ngazo isikhwama sonezi besenzani ama-projects abo khonelapha kudala kwa-hot 19. Ngiyafisa ukuqhubekela phambili wamanje ngijoyine ngiyi-hot 23 khona iqembu selikhona khonangale elilenza kakuhle lalo lizwe udumo lonolu lukamoven ngwenya ko-ke lingesabi bazali ukungixhasa as a private service provider ngitraine elanti beselibona phela ukuthina ubasilithi yachova ufuna usevisi wamataya ngibone ukuthi lenza njani isepa ngiwatshe phela ngibe muhle ngiphume phambi kwenu ndifundisa as a voluntary ngikwenzile lokho kungeke kungehluli ukubana izigaba zethu zithuthuke kwezemnotho kuqogelela. Siyabonga libe losuku olusile.
Hayi, lathi siyabonga. Ngumnumzana Moven Qhelisa Ngwenya, isakhamuzi selupane. Ubexoxa leStudio 7 ngocingo esiqintini sedaluka khona le elupane. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo ezivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lelo daba lokuthi kulontombazana weGwanda oleminyaka elithumi lanhlanu 15 obulewe ngowesilisa obethiwa ngumkakhe. Iphephandaba leHerald lelo daba lokuthi amapholisa kwele South Africa asephiwe imvumo yokuthatha igolide elibiza amaRand afika phose izigidi ezilithumi 9 million rand elathathelwa isizalwane seZimbabwe uTashinga Nyashamasinire owayezama ukungena legolide leli kwele South Africa nyakenye. Okwamanje ke sizwe amazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp.
Ohluphekileyo ozizwa esekuhluphekeni phakathi kwezinhlungu nezinhlupheko ezidinga ukuba alubana ama-human rights or alubana abantu bebengaba nozwelo bengithathe nami njengomuntu. I do humble my what my benefits nami yizo ezingangincedisa mina kulomnye umsebenzi engawusebenzayo. When it comes kuma-pension mina ngisebenze ku-revolution ngazoba ku-national army ngazoba ku-strike sonke nje as from 1973 until manje ngazoresign khona lapho ma 1982, but they are not there, there is no benefits. So ebengidinga ukuba alibana ama-human rights ebengakhanyelisisa, so that I have to raise all my grievances to them. More than this, ngifelwe izihlobo, ngifelwe ngumfazi nabantwana engakwaziyo nalapho abalahlelwa khona. Ye, obaba bami kangikwazi nalapho abalahlelwa khona. Nezihlobo ezinye sezingangithandisisi just because sekungathi ngabulalisa nezihlobo ngani ngestrike lesi. Lokhu esasikulwela akuzange kube nama-benefits kibo, but kubenefita abawrong, benefita ababengafanele i-benefit, abanabomaluma babo basondeza lapho kudliwa khona.
Salibonani, salibonani, salibonani ma-27, salibonani ma-27. Mina igama lami umuzi khona nkomo uma kolelipani ngidabuka ngaphansi kwenduna umabhikwa. Isikhalazo sami mina yilaso akuyelaso kakhulu esibuhlungu emoyeni wami. Lami njengomuntu owabuya waphila emhlabeni elethwe ngujesu ngokuphila okuhlangane kwasemhlabeni, inhliziyo yami okubuhlungu ngayo ngalokhu baba, ngalokhu kubadala kumbe kuthi badala bonke abaqhathelane lo mhlaba abazwalela ngosengikhulumayo. Ngiyacelisa sibile ebantwini abangamadoda kakhulu, madoda alikele izihloniphe imizimba yenu, hloniphani imizimba yenu ngaphansi kwabantu.
umntwana elibazalayo ungabe ukuboneleni umntwana emncane kangaka osungazi ulalelayo ozimnika umntwana emncane hloniphani imizimba yenu bobaba imizimba yenu bobaba aliketi isikhathi ethi imizimba yenu ikhulu okungakanani uba nelihlasela abantwana abama 10 years 15 years kulani ukuthi lidinge abafazi asebelabantwana abafazi labaphandle laba bagcwele badala bagcwele abafazi bagcwele abafazi abangayendanga kakhulu othi uyazithathela nje uzifakele ekhaya njengakulazi nsuku kakulotolo uyazithathela nje izicikulo kuhlasela abantwana abancane ngiyayangeka kakhulu ngesitho senziwa ngamadoda belaya labantwana abancane kakhulu akhiphani izinhloni alikele zikhanyele kuhle ezibukweni ukuthi selikhulu okungakanani ngale nhloso eliyenzayo ebantwaneni kubi lopho likwenzayo sibi kubi badala kubi
ngiyalibingelela lonke nje lisifakele inews isindebele sishona ngisithi inkosi mayibela ngihlobo zami akhuluma ngosana ngolebutsana into nje enzisa ubuhlungu indaba kajob sikhala ukuthi ngiqinise ngeqiniso umbuso wezana angazi ukuthi shwa ukuthi abantu abanjani abayenza into enjengale kokuzisa ubuhlungu kodwa hayi uNkulunkulu ukhona ubhekile uyabona kukho konke abantu bezana abakwenzayo bona kuyabachaza kodwa into abayenza yimbi into yonke empilweni ilesiqalo lesicino ngendlela abayenzayo udlame abakwenza ebantwini bevalela abantu ejele bengelamacala amanye amazwe siwabhekile maningi ama-opposition party bayakhampena kuthole kukuhle bekhuluma intando yabo ngopresident obusayo sozuze kubone kulo dlame kanti bona bangabantu bani abanjani abafuna ukuhlala befuna ukuthi bona bebe ngababulali but hayi uNkulunkulu yena ukhona ubabhekile akula nto engelasiphetho
salubonani ngalibingelela ngegama lomsindisi wethu uJesu Kristu owalingemphingelengela umhlaba wonke lonke abalaleli nabasaka awakuqala siya kuma-elekshini kudingakala umthandazo nakho konke okufanele but udlami abantu bazolwa nabantu bazophindisela ngithi phansi ngakho kungaliwa kungaphindiselwa futhi asicabangeni ukuthi kukhulutha umgazi ama-opposition party asapota umnangagwa onke ezimbabwe yena lo wasebemblema futhi awayengasomnangagwa ozeleyo omutsha wayengumnangagwa oyazakalayo ukuthi onjani so ukumblema bona bamsapota akuzwisiseki kahle ukulwa asoze kuncede bantu bezimbabwe ukuthi lilo liphindisela into enganceda abantu bezimbabwe benza umzekeliso ngamadoda amabili engawabonayo nxa siyadlula kulo mhlaba eyakuqala uNelson Mandela isithu ngoJoshua Nkomo okwenziwa nguMandela uyakulandela ama-opposition party kule kusasa yabo okwenziwa nguJoshua Nkomo uyakulandela ama-opposition party kule kusasa yabo okwenziwa omunye uNkomo wagcina ejoyinile kumbizane wayesekhulile semdala amandla aseshoda kwasela omunye othatha laphana kubekele phambili ngamandla labomama thank you Zimbabwe anyway
ngiyabingelela Studio 7 bantu bakithi bantu siqoqela indaba zethu kahle eziphuma njengoqobo lwazo ye mina lapha ngiyamangala sifile abantu bakithi ezindebeleni abasula u-MRP abathuthuzaze-MRP bathi ye sivuselelwe ezindala kanti vele bona bazaze babuzelwe ngubani lokhu ebancindezelwayo sukusela kudala elizweli from 1980 up to now babethwa kuthiwa ngama-disgans betshaywa kungabonakali kubethwa kubulawe abafazi berejwa bedanyulwe izisu ngochuku lonke lwaluseziwa ngamashona kanti manje nxanxa selithole umuntu osezama ukuthi alimele alincedise azame ukuthi konke labana ama-perpetrators lawa azame ukuthi afake emthethweni thina khona besola linabantu besindebeni lonke ogawule konke izigeni zabojuma labo bonke abasapoti zami spirit ukuthi atiheshwa lithini ezinhliziyweni zenu ngabantu ababebulawa ngaleyani ndlela iyakuthakazelela lithi izanihle aliboni futhi balincindezela abantu abethu isizwe sisebandebeleni siyancindezela spirit asisebenzi asinjani siyabaleka sidlula zingwenya kulipopo esesasaphuke sami ukudimpile kodwa nalokho lesi ukuthi i-right ngaphi ngaphi ezinto umuntu akabe nenhloni azithulile nje azama ukuthi athule thule uthi umuntu uma kuthule ukuthi zwi because abantu bathule nzima wena usho njalo kushiwa kombe kusasa nxa bengabuyina bona bakamthakazi shiwa wena usuhlelisalela umakhelwane sebekuzwa ukuthi ambe sho wawusithini uzabaphendula usithini izinto lezi ziyatshintsha kuzatshintsha wena kunanto kusenza kuphokatshintsha kuzatshintsha kuzatshintsha bona i-marapizibuzibuza isiqamile izilo leso kuphunyelela wazi kwaphela akulanto engatshintshi umbane wezithi umgaba gasozaphuma uzaphuma kuphela nizazekhwele sekugcike ngoba zasala njengenhlanzi ezithelwe ngamanzi zaqalisele njengenhlanzi ezithelwe ngamanzi ngiyakutshela so ngiyabonga.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp. Ukwezemelika, impumela yokhetho lwama-midterms ebilokhu isethulwa izolo ebusuku ikhomba ukuba ibandla eliphikisayo lama-Republicans lilakho ukuthola izihlalo eziningi kulelama-Democrats. Impumela le ebikhona izolo itshengisa ama-Republicans ekhokhela kudalele the House kuthi ele-Senate abe nguchiki lobhanqa lelama-Democrats. Uzulu waseMelika ayisuye yedwa omelele impumela yokhetho lwayizolo ngamehlo abomvu. Amazwe omhlaba jikelele lawo ayimelele ngoba efuna ukubona ukuthi kuza kuba lenguquko yini kundlela uhulumende weleMelika adlelana ngayo lamazwe omhlaba. Umzekeliso osobala ludaba lwempi yase-Ukraine. Abebandla eliphikisayo lama-Republicans bathi benganqoba kulolu khetho balakho ukwehlisa imali ephiwa ele-Ukraine nguhulumende weleMelika. Untungameli Nkomo Studio 7 ubuze ucubungula ezombusazwe uMnumzana Difa Dube ukuthi kuyini okunye okungaguquka alubana ama-Republicans ethe anqoba.
Ngokubona kwami babaNkomo, ukuqakatheka kokhetho lolu olusezweni laseMelika kungenxa yokuthi siyazi ukuthi ilizwe laseMelika lilombandela ongakanabi nxa sikhangele kuzo zonke izinto ezenzakalayo umhlaba wonke jikelele. Lokho singakubiza ngokuthi ngama-superpowers. Yingakho ukuthi into eyenzakala elizweni laseMelika ilomthelela kakhulu even noma kweze-economy noma ekubunjweni kwemithetho noma ekwenzakaleni kwezinto eziningi umhlaba wonke jikelele. Izinto ezenzakala e-America noma ngithi ingqophamlando ese-America yenza ukuthi kube nama-global change umhlaba wonke jikelele. Yiko kwenza ukuthi yonke into eyenzakala e-America ithole ukuthi umhlaba wonke jikelele uthe nhlo amehlo ukuthi ubone ukuthi umphumela welizwe lase-America kuma-elections ukuthi uzaphuma njani.
Ama-Republicans alubana ethe anqoba ku-House of Representatives kanye la Senate siyazi ukuthi yebo azalawula lezo zindlu kodwa uMongameli Biden owebandla lama-Democrats uzaqhubeka laye engumongameli. Ubona ama-Republicans senelisa ukuguqula yini indlela iMelika edlelana ngayo lamanye amazwe uBiden elokhu ephethe?
Ukukhona nxa kungenzakala ukuthi bahlithule lezo zindlu kumnumzala uBiden kuzabe into enzima kakhulu okuyisifiso sabo kakhulu ukuthi kwenzakala ngaleyo ndlela ngoba bayazi ukuthi nxa kungaba njalo kuzabe le frustration eningi kakhulu ezakwenza ukuthi uJoe Biden eminye imithetho engasayinelisi ukuyipasisa njalo kuyase kufana lokuthi uyisitombe nje zikamongameli osekhona kodwa umongameli ongasenawo amandla aqatha ukuthi mhlawumbe usengathatha resolutions ukuthi lokhu ufathi ukuthi kwenziwe njani. So okuyinto engibona ukuthi nxa kwenzakala ngaleyo ndlela kuzatshiya umnumzane uBiden engasela esengumuntu nje kuphela kungasela nto eqaqayo ngaye. Kodwa ke ngibona ngathi kule possibility ngoba kathesi into engenza ukuthi kube le possibility ukuthi kwenzakale ngaleyo ndlela kungenxa yokuthi nxa sikhangela izimo ezenzakalayo globally ikakhulukazi nxa sikhangela impi ye-Ukraine le-Russia sesesikhangela le nkulumo yezokukhulunywa nguDonald Trump ekhuluma ukuthi yena ngabe libandla lakhe elisembusweni ngabe lokhu akukho. Abanye singakukhangela kancane kodwa ke asingakhohlwa ukuthi inkulumo zesithuta noma inkulumo zomunye umuntu eyabe limthatha njengeklawuna zilomthelela omkhulu kakhulu ezingenza ukuthi abantu besale bemangele sekwenzakale into le ebekade beyithathela phansi ukuthi ayisezenzakale.
Yena uTrump sizwa kuthiwa ulakho ukumemezela ukuthi uzancintisa ngo-2024 ukhetho lolu lungadlula nje, ubona kusenzakala lokho?
yena uTrump ngendlela esimbona elokho sehla senyuka njalo lezama interviews akhe lokho eqhubekela phambili esenza ama political comments utshengisela sobala ukuthi yena uyafuna ukuthi aphenduke.
Lo ke ngumnumzana Difa Dube ocubungula ezombusazwe obeqoqa icingweni lo Ntungameli Nkomo Studio 7 esebilitane. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Amakhosikazi awezisebenzi zomgodi weVumbajikwe mine eGwanda alwisane lamapholisa achisa izindlu, wona amapholisa asebenzisa izibhamu ukuthi abacithe. Izihlobo zabemba amaigolide kwele South Africa eKrugersdorp okwatholakala khona izidumbu bathi bona bacela uncedo lwemali lokuhambisa lezi zidumbu ekhaya. Silugciba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.